So we see card descend about VOA in Debele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 5 kuSibandlela 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqamba amanga emthethwandaba Amagqwetha aselovele iZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi iwaphe ivoters roll ukuze ayicubungule kulandela ukuphikisana phezu kokuthi bangaki abantu ababhalisele ukuvota nyakenye. Abangela maphepha abaxotshwayo kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi babuyele eZimbabwe bayebhalisela ukuvota ukuze baguqule isimo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqambela inkantolo amanga kulandela ukumangalelwa kwakhe ngosanda kuxotshwa kuleli bandla kanye lakusikhundla sikameya weGweru umnumzana Josiah Makombe. Umakombe umangalele uMonzora enkambeni yebulawayo Central Police Station kuthange esithi kumele abotshwe ngoba elobele umthethwandaba weHigh Court amanga elandula ukuthi ibandla lakhe limxotshile yena esazi ukuba lokhu yikho kanye okwenzakeleyo. Umakombe uthi uthole incwadi kumalanga asanda kwedlula ivela kumphathi ntambo obona ngendaba zezabelo umnumzana July Moyo emazisa ukuthi usesusiwe esikhundleni sikameya ngemva kwesicelo seMDCT ngoba isithi umakombe akaselilunga layo. Isisusa saloludaba isicelo esifikiswe eHigh Court ngumakombe uNkosazana Thokozani Khuphe kanye lomeya wechitungwiza umnumzana Lovemore Mayiko kunyanga edluleyo besithi linkundla kumele ivimbe imizamo kaMonzora yokubaxotsha kubandla leMDCT. Kulapho ke uMonzora athi ependula khona walobela inkantolo esithi kungamanga ukuthi baqoqa ukuxotsha abathathu laba. Ngokunjalo uMakombe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kumele abotshwe ngoba ukuqambela inkantolo amanga kulicala elikhulu iphejari ngesiNgisi.
UMonzora waqamba amanga emthathendaba esithi yena akazange arikhode uMakombe somkhanto yena ekwazi ukuthi wangirikhola wabhala incwadi ahamba kuminister of local government ukuthi usesikhonele umuntu but ekwazi khonokho wabeqamba amanga aphambi kwekhodi esithi kazange angirikhole so yo amanga engiyariphothele emapholiseni.
Bona beMDCT bake bakulandula ukuthi bakuxotshile kubandla. Ungathi ngempela bakuxotshile le ncwadi wayithola?
Incwadi engayitholayo yavela kuminister of local government. Uminister yena wabhala isipiki wabhalela incwadi ngabeMDCT isipiki bangixotshile. So akumelanga ukuthi ngibe ngukansela kumbeni umeya weGweru. But bona emthathendaba babhala ama-affidavit besithi kabazange bangixothe beqamba amanga.
Sikhuluma nje awusenguye ukansela sowasuka kukansela awusenguye umeya weGweru awusengukansela njalo.
So ngathatha indaba yona leyi ngayihambe simthathe emthethindaba ukuthi ngicacise ngoba akwenzanga kuhle. But owakathesi isiwo esikhona sokuthi angisiye ekhansila kathesi kumbeni umeya bakibona ngaloko besithi kabazange bangixhose.
Vakuxotshelane nxa usizwa abanye bekhuluma lanxa nje usithi awukathola incwadi evela ku-MDCT.
Vele njengamanye amarikho ayenzakalayo ngiyabona ukuthi angisayenzi izinto abazifunayo njenge-MDCT sengisebenza nabanye ababandla ele-MDC alaye. So ngiyabona yiyo indaba yakhona. Kodwa indaba ekhona ukuthi baqamba amanga ukuthi kabangirikholanga. Bona bekwazi sibili ukuthi bangirikholile. Yiyo indaba engiyithethe emapolice day. Okunye lokhu bekungelandaba bathi yona leyo okuqamba amanga umuntu ofuna ukuba ngupresident, umuntu ozithi ngupresident. Kumele abantu bebekwazi ukuthi lowo umuntu uyaqamba amanga. Yikho ngithethile into ngayihambisa emapolice day.
Umnumzana Josiah Makombe ngosanda kuxotshwa kwe-MDCT lakusikhundla sikameya weGweru. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube kaphendulanga imibuzo esimthumele yona izolo. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aselobele iZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi iwaphe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe voters roll ukuze alucubungule. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo iproject 4263. Lokhu kuza ngemva kokuba izeki yazise ukuthi ibhalise abantu abazinkulungwane phose ezintathu 2971 kuphela elizweni lonke jikelele kumnyaka osanda kwedlula. Kodwa iproject 4263 ithi ilobufakazi babantu abangena phose kunkulungwane ezilitshumi 9635 ebancedisileyo ukubhalisa. Ukwehlukana kwamanani la yikho sokudale inkulumo abanye besithi iZEC ingaba isiqalisile ukuqoqa ukuncedisa ibandla lezanu PF ukuqilibezela kukhetho luka 2023. AbeZEC labezanu PF bayakulandula lokhu. Usikomithi weZEC unkosikazi Joyce Kazembe utshele iHerald ukuthi bonke abantu abakuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula kancane izigidi ezinhlanu 5,647,000. Sixoxele sikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DVT.
Ama-lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama-institutions afana neZEC ikakhulu lapho abantu ababhalisa khona kube le-transparency, njalo sikwanise ukuthi si-check-e online ukuthi abantu ababhalisileyo kuvota amabizo abo akhona yini, njalo kulabanye abarejiste ukuvota ngo-November kodwa amabizo abo lonke angaka-updatewa ku-system le-electronic. So kuluqondile kakhulu ukuthi kube le-hard copy ezakhishwa ukuthi hhayi abantu ukuvota yilaba, kube le-electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukucheck ibizo lakhe akhangelisise ukuthi i-information yakhe ikhona na.
Lingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota?
Nje eKhaya Vote sihlangane njengenhlanganiso ezijene ezisebenza emathebelelenti ngoNovemba. Sihlose ukuthi ngoDisemba njengoba iZEC ibisitshele yathi bayenza abathi mobile voter registration, yiyo esizasebenza kiyo kugadalala ukuthi si-mobilize ama-first time voters ngoba kuyabe sokuseduze lalapho abantu abakhona. Kodwa inani engalikonfirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abaregistered by only two coalition members as eKhaya bayo vote wabanye ba register 210 then abanye ba register 321 yiwa mafigures esilawo kodwa uzathola ukuthi Bulawayo ile 588 eza register yizeki so khona lokho kuba nzima kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi akulabanye ba register ngaphandle kwa mayenhlanganiso zonke lezi zimbili iluhluphe esilalo kathesa
Izeki iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi. Ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izeki iqhube uhlelo lwayo lwe-mobile voter registration?
Izeki kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education. Ngoba lathi nje ekhaya vote we are guided by Izeki on voter education, voter registration and as a stakeholder siqoxisana labo njalo nje ukuthi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu ba-register ukuvota ngobuningi. And i-solution yiyona le ye-mobile voter registration okwakumele ukuthi ivele ingabe iqale ngo-December. Sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizaqala ukusebenza, sisebenzisana la Izeki ukuthi sincedise abantu ukuthi banjani ba register ukuvota. Okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesilomlando ukuthi bona lawo ba registerle ukuvota siyakhipha i-database even ama coalition members ethu asebenza kuma districts atshiyeneyo sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma stakeholder meeting lezi sibatshebonisa ukuthi hayi ama numbers esilawo yilawo kuyahambelana yini lawo eseliwatholile njalo besikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge weekly updates kumbe sithi fortnightly updates kumbe sithi ngenyanga ngenyanga yikho sesukhangelele ukuthi lathi ama sibe siupdate even ku social media ukuthi sesiregister abantu abangaka njengakhona lokhu iproject 263 esikwenzile kuqakathekile kakhulu ukuthi kube le transparency njalo abantu ba trust ama institutions zabo kodwa nxa kule nkinga ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesixoxisa la abantu abasho ukuthi register nini ukuvota baqalisa ukuthi refer ukuthi hayi thiya sa register ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engakaphumi ku system so oyona la ama challenges okumele ukuthi nxa iblitz leyiqala izeki ibisi dilelawo kucaca ukuthi uhamba njani njalo nxa kulendlela yokuthi abantu becheck ukuthi ba registerle ku online system yabo kube yinto nje update ngesiphangiphangi ayikhona ukuthi kuthatha isikhathi eside
umnomzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somanyano okhankasela ukuthi abantu babhalisele ukuvota ngobunengi owe-Ekhaya Vote 2023 sehlulekile ukukhuluma lezeki ngalolu daba Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngaphandle komthetho sezikhuthazwe ukuthi ziphindele ekhaya ziyabhalisela ukuvota njalo ziphatheke kunhlelo ezingaguqula umnotho welizwe kanye lezombusazwe. Lenkuthazo iza ngemva kokubotshwa kwenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kwele South Africa ngokufohla emngceleni weBed Bridge kulezi nsuku besiyadinga imisebenzi kumbe sebebuyela emsebenzini yabo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzonkomo.
Siza khumbula ukuthi iSouth Africa ibuya kuma election. Ma election lawo engenzanga khona kahle esinye sezikhalo zabantu kwaba ngabantu bangaphandle abakuleli yazo. Ngoba sibonile sekuze kunama party alwa nakho lokhu ukungena kwabantu kuleli yazo abangama Africa. Asiyugcizelele lokho abangama Africa ngoba uma kukhulunywa ngumuntu wangaphandle eSouth Africa kukhulunywa ngomAfrica. Akukhulunywa ngeChina, akukhulunywa abelungu abamhlophe kukhulunywa ngomAfrica. Siphinde futhi sizibuze ukuthi kungani kungathi kuhloswe abantu beZimbabwe kube bebaningi amazwe kakhulukazi awesadak nangaphandle kwesadak DRC oNigeria baningi kuleli yazwe. Kungani singaboni kwenzeka ngoba lokho kwenzekalayo abantu beZimbabwe bahle bayalalelwa unyendle emgwaqweni okuya eJohannesburg. Kodwa ngiphinde ngithi mina kungasethusi kakhulu kakhulu ngoba uma ngabe simlandela uminister ophethe Home Affairs uDokotela Umtswaledi simsuka naye kwa health lapho ke waphatha khona iminyakanyana ethize wavela wabonisa ukuthi akawathanda ama-Africa akabathandi abantu bangaphandle ababizwa ukuthi ngama-Africa ngoba ezibhedlela ngesinye isikhathi kwasokungathi Home Affairs abantu bengelatshwa abanye bebizelwa amapholisa bese sibhedlela umuntu egula leyo nto yaqala ukuba amandla ngaphansi kukaMtswaledi utheke manje mayisephuma esephatha iHome Affairs ubukeka engomunye wamaminista mhlawumbe ohamba phambili kumaminista zonke we-ANC ukungafuni abantu abangama-Afrika yebo kambe izwe nelizwe kufanele liyivikele kodwa ke hayi ngalesimo ikakhulukazi ngaphansi kwemithetho ye-COVID
isehlakalo lesi sizathinta njani ubudlelwano obuphakathi kweleZimbabwe leSouth Africa njalo uhlupho lolu lungaqedwa ngani
amazwe njengaboNigeria uma ngabe kuyukuthi abantu babo behlukumezeka ngendlela abahlukumezeka ngayo siyasibone iNigeria isukuma ime ngezinyawo uthola ukuthi ngesikhashana nje into yakhona iyabisilungisile kodwa siyazi ukuthi iZimbabwe iphethwe iJuda engelandaba nabantu ezikhathalela yona kodwa ke ubudlelwano esimeni sezwe elikhathalela abantu kuyakhanya ukuthi bonakele buyonakala buyadingeka ukuthi busukunyelwe ukuze bulungiswe ukuphetha kwalento sisi ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esingcono sezomnotho kube namathuba emsebenzi kube nokulawuleka kwezwe ngaphandle kwenkohlakalo izwe leligcwele inkohlakalo iZimbabwe yikho kuyakwenza nokuthi abatshali bezimali sibabone behambele eceleni njengelanga lebusika besiya kwamanye amazwe into ke ezalungisa lesimo ukuthi abantu beZimbabwe ke babhukule basukume benze lokho mhlawumbe esikubone kusenziwa ngabantu beZambia uma leso sikhathi sifika bengayengwa ngamagwadla bengayengwa ngenhlanyelo bengayengwa ngefertilizer ebusika izulu lingekho abantu beZimbabwe ababone ukuthi ukukhululeka kwabo kusezandleni zabo ke basukume bazikhulule bona yikho kuzaqeda konke lokhu kuhlupheka
umnumzana Senzo Nkomo yingcwethi kwezombusaswe seli kubonile na ukusemaphephandabeni iNews Day ithi iPolitbureau yeZANU-PF izahlangana namuhla kulokufuthelana okukhulu kuleli bandla phezu kokhetho lwenkokheli yesabelo olusanda kwenziwa. iChronicle ithi amachibi adalwa lizulu elinakobulawayo kanye lamagodi asemgwaqweni sokubangele ukuthi abezimota bathwale nzima kuleli dolobho. iHerald ithi abakhokheli bamazwe akusadaki bazakhulumisana ngomabonakude ngolwesihlanu phezu kodaba lwabahlamuki bakwele Mozambique. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi labalandeli beStudio 7. Ngiyalibingelela lonke. Ngithi ngilesicelo lapha basakazi ukuthi leke lisicelele kuhulumende lapha owakithi eZimbabwe ukuthi eke evumele abantu abalama passport lawo angalama permit njengalokhu bekuvele kusenzakala eminyakeni edlulileyo ukuthi bekwanise ukuchapha imingcwele befika kwamanye amazwe bekuphiwe ama days njengalokhu vele kade kusenzakala ngoba abantu abaningi baphila ngokuthengisa abantu abavele i-majority yaseZimbabwe ayisebenzi iphila ngokuthengisa iphila ngokuwoda kwamanye amazwe anjabo South Africa labo Botswana izothengisa eZimbabwe laphana ukuthi ikwanise ukuthi iwondle imoli zabo befundise abantwana babo ezikolweni abantwana abaningi abasafundi ezikolweni abantwana abaningi sebelahlekelwe yikusasa labo so siyacela kakhulu igovernment ukuthi into leyo ike ifakele izibuko ikunazelele kakhulu into leyo ngoba cishe ngathi nje if 40% yabantwana abangasafundiyo kathesi. Abantwana bonabo kule possibility yokuthi bekungaba labantwana abangaba amapolisa konapho, abanye bebe ngamadokotela, abanye bebe ngama scientist, bebe nje kuzo zonke inhlangothi nje zikahulumende kuma civil servants, bebe lusizo olukhulu kakhulu kumphakathi. Kodwa ngenxa yokuthi kabasafundanga kuyayenza ukuthi ikusasa labo libalahlekele.
Ngiyabingelela Sakazwe Studio 7, phinde ngibingelele nabalaleli be Studio 7. Boni bingelela nguJafet Ncube, ngazalwa 79. Manje ngilohlupho lapha Msakazi, ngicela uncedo lohlupho olungihluphayo. Ngilamehlo angiboni, amehlo la sengilesikhathi ngingaboni. Manje ngahamba ezibhedlela angilutholi usizo. Manje ngicela uncedo kini Msakazi nabalaleli be Studio 7 ingcedise lohlupho. Kangisena lutho enginalo ezandleni, konke sengakwangiphelela. Kangisena lutho, ngihlala ngedwa, ngihlala duze lomama. Manje njova ngihlala ngedwa, anginalutho, ngihlala ngedwa, ngiyahlupheka. Inamba engizisebenzisayo ezikamama ngicela ukuzifaka emsakazweni. Ukuhlala ngihlala e-Plumtree eward 9 Dukute village Chaili area, yikho lapho engihlala khona. Cela uncedo kakhulu, sengihlupheke kakhulu, iminyaka simide lokho nginje ngingaboni, ngimpumputhi. Cela lingidingele odokotela abamehlo, special doctors abamehlo, lingcedise kakhulu. Anginalutho ezandleni, analutho, ayila lo muntu ongcedisayo. Ngihlalele nje ngiyahlupheka nje ngikhona apha ekhaya. So sengilibizela inamba elingangithola kizo, ifona siyo yami kamama kamakhelwane. Makhelwane lo kakho la usegol.
Inamba ithi eseZimbabwe ekamamakhe +26 377 380 0571 +26 377 380 0571 Eyamakhelwane wakhe eseSouth Africa 072 76 257 41 Iphinda futhi 072 76 257 41 Yabonga.
Ngiyalamukela lonke kuStudio 7 umnyaka omutsha oka 2022. Besicela ukuthi kuStudio 7 kuye kungene phela lama disability issues, ngoba lawo ayi valid stake as we progress empilweni lapha eZimbabwe. Siyabonga kakhulu ukusichasa ke Studio 7. Siyafisa ukuthi singene wonke abalaleli baka Studio 7 abasakazi. Ilifisela umnyaka omuhle ondlela zimhlophe ovulekileyo. Ehe, yimi ke owenu uMandla Nkosisiwela.
Matshono bantu Studio 7, mina uStalin Angels seZimbabwe, umuntu wezapho. Into ezakhele eZimbabwe ngamapholisa ikakhulu zePlumtree bahlukumeza abantu. Abantu abazabajabulela umnyaka omutsha ngenxa yamapholisa ebahlukumeza, kodwa kwezinye indawo bebevunyelwa okwenza lokujabulela umnyaka omutsha. Uye uhulumende weZimbabwe uqamba amanga ukuthi amakhezi zayaqansa, bona bekwenza ngendaba zepolitiki ukuthi khona abantu bangavoti. Lama by-elections abuyayo, uhulumende weZimbabwe waba liqinisekisiwe ukuthi unqunqusela i-Home Affairs ukuthi inganika abantu izithupha abafanele ukuthi bavote. Abafana abantu abafanele bevote abangantanga esikole, the more than 4 million. So bayenza ukuthi abantu laba bangatholi izithupha. Kwase kuyi-diaspora bayenza ngabomu ukuthi kona i-diaspora ingangeni eZimbabwe, ukuthi bavalile amabhoda beqamba amanga. Akula mkhuhlane, umkhuhlane yebo ungawakhona, kodwa akula mkhuhlane obhahileyo, ngoba bona abantu bezanu-PF bayenza amarali benxusa abantu, kodwa ophikisa yavunyela ukwenza kunoko amapholisa abopha. Lokho kuzakamizi seZimbabwe esemaphandleni yini elihlala lifaka izanu-PF embusweni. Yazini iqiniso ukuthi izanu-PF asophathi elendawa lawe umela kusasela umntana wakho. Iparty elendawa lokufaka lokugcwalisa izikhwama zabo betshontsha besiya phambili.
babo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amabandla ezombusazwe kwele mali aseyale ukwamukela umbono webutho lona elihluthune umbuso okuthi ukhetho lwenziwe sokwedlule iminyaka emihlanu. Umsakazo munye uthi njalo umongameli weMozambique umnumzana Filipe Nyusi lomkakhe babanje umkhuhlane weCOVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umeli weGeorgia edale lePhalamende ele House of Representatives unkosikazi Marjorie Taylor Greene usesule inkampani yeTwitter leFacebook ngokumxotsha kulezinkundla. UGreen olilunga lebandla lamaRepublicans uthi lokhu kuveza sobala ukuthi inkundla zombili sisekela ibandla lamaDemocrats. Okuyinto elantulwa ngamankampani la. I-Twitter ixotshe uGreen kokuphela ngomfulo ngemva kokuba elobe ukuthi abantu abaningi babulawa ngamajekiseni e-COVID-19. Linkundla ithi lawa ngamanga alakho ukudukisa uZulu. Owayengumongameli umnumzana Donald Trump laye waxotshwa enkundleni ezifanayo esetheswa icala lokuphehla udlakela. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Inkululeko yokukhuluma ayitsho ukuthi umuntu ufanele akhulume noma yini noma engasiloqiniso. Ikakhulu nxa kucacile vele ukuthi into ayikhulumayo kayisiloqiniso. Ikakhulu njalo nxa leyo nto ingalimaza ukuphila kwabantu kumbe ibenze babalekele okuthile esithi yena kuyatsha endlini kungatshi. Abantu bathi bebaleka bagcine benyathelana bebulalana. Ikakhulu nxa ekukhulumeni kwakhe engenza ukuthi abantu bagcine benganathi imithi ethile bengahlatshwa amajekiseni athile ngoba belandela lokho akukhulumayo. Kwenza ukuthi lokho okukhulunywe kube yinto eyingozi kakhulu. Kanti kasingakhohlwa ukuthi ungumuntu olesihlalo esiphezulu ulabalandela abaningi. Kulula ukuthi leyo nkulumo enjalo engasiloqiniswa imemetheke ibangela abantu ukuthi bangaphatheke ekuhlatshweni lejekiseni. Ngakho ke uTwitter yenze kahle ukumsusa kuleyo ndawo ukuze angaphehli amanga agcwale endaweni eziningi agcine sevimbela abantu ukuthi bazuze ukuphila ekuhlatshweni amajekiseni.
UTrump yena sibona ukuthi usesungule i-social media company ezancintisana lamankampani afana labo Twitter, labo Facebook. Ubona iqhuba njani lenkampani?
Akulula ukuthi ibe yikampani enkulu nxa ngabe abantu bengayilanda ngepolitiki. La nxa ivula engumuntu ogijimisa ukuthi uhambisa phambili ipolitiki. Amakampani kasebenzi kanjalo emhlabeni ezezimali azisebenzi kanjalo. Ngakuthola kunzima ukuthola ama-investors angamxhasa ukuthi khule ikwazi ukuncintisana labo Facebook labanye abangangeni ngaphansi kwepolitiki. Kanti ke kumele sikhumbule ukuthi iMelika i-First Amendment vele iyinkinga enkulu iyabangwa injengale ephathelene lezikhali ukuthiwa i-right to bear arms. Yizo zombili ziyabangwa kakhulu ukuthi kambe zitshone, yizo esezithethwe ayikhothi kakhulu okwedlula lezi ezinye. Ngakho ke kuyaqhubeka kulalezo nkinga kudonselwana njalo kungakhathaleki ukuthi kule COVID-19 kumbe siyedlule. Abantu abanjengabo Trump abasengakwasukudla sepolitiki bazaqhubeka besithi kakungabi khona i-censorship. Laba abangakwese unxele besithi hayi kakuvinjelwe okunye okukhulunywayo. Injalo ke i-democracy iphila ngokuthi abantu baphikisane as long as kungekho udubulo omunye engekho tshaya omunye kuba kuhle kanjalo.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monsora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqamba amanga emthethwandaba. Abangelamaphepha abaxotshwa kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi babuyele eZimbabwe bayebhalisela ukuvota ukuze balungisise isimo sabo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.